mina ngithanda ukwazisa abalaleli ukuthi mina ibizo lami ngukansela Peter Moyo owe-Sasaton. Kodwa ke kathesi sengifuna ukuba ngu-MP owe-Sasaton njalo.
Umele liphi bani?
Ngiyile kuma-primary i-MBC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa. So singenile kuma-primary yethu awe-MBC ngancintisana no-Honorable Simanikile nganqoba. So kathesi sengikhangelela ukuthi khona abantu bangivotele ngiguqule izinto ezine akade zingahambi kuhle. Abantu banginika i-vote of confidence ngoba babonile ukuthi khona ngisebenze labo kuhle for the past 10 years ngingukansela. So ngiyababonga kakhulu abantu ukuthi bane-confidence lami.
Singathi thina bangaki oncintisana labo njalo bakhona yini obakhumbula amagama?
Baningi. Sifika kumatheni abantu bangikhona vele namabizo akabala mabizo abaziwa nokungamabandla lokhu abancintisa bekukho vele akwaziwa okunye ngozipi okunye ngo-NPP okunye ngobani vele akuqondakali umuntu olebandla elilebizo yimi kuphela nowezanu p f othiwa ngumakhahamaze but angimazi njalo izihlali ezangapha abamazi mina ngihlala khonapha elokhu ngivama umuntu wonke uyangazi
ngeziphi izithembiso ozithembisa uZulu nxa kuyikuthi unqobile?
Okwakuqala abantu bazakhumbula ukuthi khona lapha asila secondary school besiloko silisana lakho khonokho but angihephi ukuthi khona i-government yanginika indawo eyokuthi sibe ne-secondary school lapha e-Sasaton. So into esiyenza kakhesi yikuthi khona sibona ukuthi khona uhulumende yakhe i-secondary school yena le okunye futhi khona sikuyenze kuncedisa ama-council izinara kakufanelanga ithathe imali eyita tayo ihambisa lapho ebehambisa khona imali kufuze ithathwe yi-council ilungise imigwaqo. Imigwaqo ayingeke yalunga nxa izinara ilokhu ithatha imali ngendlela abayithatha ngayo. Kulabantu ama-pensioners e-railway lapha bayadubeka abantu labaya sebeluphele bakuma-70 years imali abayitholi bathola ama-$7 kumbe $16 njenge-pension. Yinto okufuze ngiyishayite yona leyo ngiyilungisise ukuthi ama-pensioners laba bathole imali at least i-minimum wage eza ukuthi khona baphile njalo bengabhatali into eziningi-ningi abantu abasebenzele ilizwe kakhulu. So nxa sesingene kuparlament yizo izinto okufuze sizibone zonezo o-ayipa labaphola abophosa fuze sincedisane silwe ngakho uphume elizweni into enjalo akufunakali. So izisebenzi ezilapha erugari njalo erugari akula supermarket siyadubeka i-railway ele yiyo elelendi eningi kakhulu fuze sibe labo-ok fuze sibe labo-TM fuze sibe labo-pick and pay lapha ikuwadi 13 ngoba akula lendi ye-council nge-railway. So i-railway nge-government yikho nxa mina sengingenile khonokho nizayenza ukuthi khona i-government inike i-council ilendi leyo ngoba yakho ama-shops akhanyayo. Yinto efuna esifuna ukuthi khona siziyenze zonezo. Zinengi angeke ngaziceda lapha-ke ngoba sisalele kakhulu.